Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, isicelo esiphanyekwe eSupreme Court ngabe TCC abaxojiswa edalela eParliament lele Senate ngozithi ungunopalajikelelo weTCC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe yilumthetho ndaba usithi asiphanyekwanga kuhle. Ukhulumende wakele South Africa namhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Abezimseki bethule isaziso sokuthi impumela yemihlolisiso ekaGrade 7 eyalumnyaka ka-2023 isikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo esiphanyekwe edalela laphezulu ele Supreme Court ngabe bandla le TCC abaxojiswa eParliament le Senate ngozithi ungunobhalajikelelo we TCC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe yilumthetho ndaba usithu asiphanyekanga kuhle. Amagqwetha amela abaxojiswayo laba kubikwa ukuba awalandelanga imithetho edaleleli ekuphanyekeni loludaba. Lokhu kutsho ukuthi udaba lolu luhlela lahlwa lungakahluzwa. Abaxotshiswayo labo bayenelisa ukulungisisa amaphepha abo bebuyele edale, kodwa asenelisanga ukuxhumana namagqwetha abo ukuze sizwe ukuthi bazabuyela na kuleli dale. Okwakhathesi limpumela itsho ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzaqhubekela phambili mhla ka-9 Mpalakazi. iStudio 7 ixoxele isikhulumeli seTCC umnumzana Promising Mkhananzi ngalolu daba.
Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhule leSupreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni, asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu PF ke lo mnangagwa at the cost yabantu beZimbabwe. Sokunzima ukuthi umuntu ame aye court athi yena ikhothi izamsiza ngezikhalazo ayabe lazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni, kumele libe lengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endabeni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo uyakwanisa uku-approach ama-courts akusiza. Kusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili ukuthi siyabona ukuthi idemokhrasi isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhitshwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangasobe party yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu bulaba okungekho emthethweni futhi. Zonke lezi zinto ziguqela ukujengisa ukuthi amadala ethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le-TCC sizalubamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba abarecall abantu ongekho emthethweni bamiswe, siye phambili, ilizwe ke lihlaliseke. Lihlalisekilizwe kwenziwe into A1 kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokhathesi senza ama-records kule cholera, kule ama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa amanye ama-elections ade ngafuzanga enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCC. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khaliphani Phugeni, ngalolu daba.
Udaba luchithiwe Supreme Court. Isizathu why luchithiwe Supreme Court ukuthi abameli balaba babizwa eParliament kukhona okunye kwama rules awomthetho abangawulandelanga. Manje umthetho usebenza kanje, fine, umuntu ongaziyo ngokomthetho uyakhuluma ngaleyo ndlela okhulume ngakhona ngoba ngongaziyo. but abaziyo yumsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu bakithi. The reason why kulabameli ukuthi abameli baqeqetshwa bafundiswe ngokuthi into ma uyiletha enkantolo uyiletha ikuluphuhlelo. Awukwazi wena ukuthi uhambise enkantolo incwadi oyibhalela mina nje noma oyibhalela anyone umuntu. Hayi, enkantolo kulendlela indlela izinto ezihamba ngakhona. So abahambisanga udaba lwabo ngendlela ebhaliweyo phansi okuthiwa ngama rules of the court, uniform rules, ukuthi izinto zihanjiswa njani enkantolo. So ngenxa yalokho, ma ungakulandelanga khonokho, umthetho uthi wona udaba lwakho lufana lokuthi alukho phambi kwenkantolo. So ngenxa yalokho ke enkantolo zisithi asiladaba phela thina lana, because abazange bayenza njani, balandela ama set down uniform rules of the court.
Siphinde sakhuluma lo Promise Mkhwananzi owe-CCC obesithi hatshi udaba lolu luphazamisa ukuzikhethela kukaZulu, luphazamisa intando kaZulu. Lokhu likubona njani?
Umkhwananzi phela uzokhuluma ngendlela akhuluma ngakhona, anti uqhashiwe usemsebenzini, kodwa akutsho ukuthi lokhu akukhulumayo yikho ngempela. Ungabona ngendlela ama-recalls inkantolo ezibambe ngakhona. Kusukela ukubizwa kwababa uBiti ngubaba uTswangirayi, lokubizwa kwamama uKhuphe ngubaba uChamisa, then lokubizwa nje kwabo bonke abantu lokuberikholwa kuze kube namhla. Abantu bayenza imistake becala ukuthi udaba loqala ngubaba uChabanga. Hayi, udaba lokubiza abantu eParliament waqala ngubaba uTswangirayi, warikhola kwakuthiwa ngabe PDP, wabarikhola kobulawayo saqala ngokuqala ngempela ngemva kwesikhathi eside ukuthola ama-MPs ezanu angu-5. Ngoba wabiza abantu abangu-5 wasuka lapho wayeka wathi no asisa contest lokho futhi abantu ababe kusupporta kakhulu ngoba uChamisa le squad sakhe ukuthi hayi kungakuchiwe nje kanjalo. Ngithi ngichaze lento le ngoba abantu bayathanda ukuthi uZulu 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 kodwa kudala bemabuser lo Zulu.
Lo ube ngumnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumele sika mnumzana Sengezo Chabangu.
The Voice of America.
Uhulumende wakwele South Africa namuhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Lokhu kutsho ukuthi ama-permits la asezaphelelwa isikhathi ngomnyaka ka-2025 mhla ka-29 ngoLwezi. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, wazise ukuthi engaphela ama-permits la awasoze avuselelwe. Ngokunjalo ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikhweze amaphepha kugatsha lwakhe ukuze zingene kweminye imikhakha yama-permits. Ama-permits ezizalwane zakwele Lesotho lawo aqhelisiwe. Ama-permits eZimbabwe la ayemele aphele ekupheleni kwalinyanga, uhulumende weSouth Africa esithi izizalwane zeZimbabwe eziwaphetheyo kumele zibuyele elizweni lazo. Kodwa kwasuka kwangenela umthethwandaba wanquma ukuthi amaphepha lawa kuzamele aphelele isikhathi ngomnyaka ozayo. Ukuqhelisa kwawo ngeminyaka emibili ngoMotsoaledi namuhla kujabulise izizalwane zeZimbabwe ezinenye. Untungamile Nkomo eStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa, siyambonga layo ubaba uMtswaledi ukuthi uyicabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu ba-migrate to ama-mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kufika kuma mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma bengaapplyela for ama waiver, njengoba chilo ukuthi uyawanikeza ama waiver echo ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama waiver. Umuntu uma ese ku mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ubelula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele senegotiate futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu ngaba-applyela ama-waiver bamuve baye kuma-mainstream permit, njengoba ama-mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siyakwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye amaphemithi la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025. Kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemithi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP iprocess, kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalifye. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalifye. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawayivelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhashiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kanikwenze lokho zwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhodi. Ikhodi nakhona la ya-extenda to June 2024, uminista se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokhu kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye i-dispensation, kuyabe kusamele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe mausiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo kulesizalwane seZimbabwe esile permit yohlobo lweZimbabwean exemption permit, umnumzana Eric Svanda othi uke wabotshwa wavalelwa ejele okwenyanga yonke lanxa nje amaphepha akhe ebehlelekile. Le kubikwa kuyinto enzakalayo kwabo kuza abanengi eSouth Africa. USibanda uthi uhlukumezekile kakhulu ngalokhu, njalo uthi uyakwamukela ukuqheliswa kwesikhathi samaphemithi la.
Ngangiphethe i-passport, i-expired passport eyiyo elephemithi phakathi. Ngangingaphathanga ama-passport ama oyi-2, njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi, ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwamejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende we-South Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba le nhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi ngilawo lawo mandla ukuthi ngingamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla, kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi samaZimbabwe exemption permit namuhla okuyipermit oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi, ngizizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sikaminista. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi, yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichance nga-aplayela i-waiver njengabanye, kodwa kwangibambezela kakhulu lokho. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilokho ukuthi manje lesikhathi ngisejele ngasipenda imali eziningi kakhulu kuma-lawyer, So kuphuma kwami bengasena mali ukuthi ngiapply leyo waiver njengabanye okungokuthi iyo lento engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi ukuapply iwaiver njengabanye angisazwisisanga ke lapho ukuthi abanganga apply ama waiver bona kwenzakalani ngabo kule stages esija esibekiwe.
Umnumzana Eric Sibanda yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imizamo yeStudio 7 yokuxhumana labo gatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa yehlule ngoba bebengadopi incingo zabo. IZimbabwe namuhla imanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane lengculaza leHIV ole World AIDS Day. Lolu suku olunanzwa minyaka yonke mhla ka-1 Mpalakazi lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Let Communities Lead, okuyindikimba egcizelela ukuqakatheka kukaZulu ekulisaneni legcikwane leHIV lomkhuhlane we-AIDS. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ekhankasela lokusabalalisa ulwazi olumayelana lokuvikela ukuthelelwa iHIV kanye lokuphathisa asebephila layo eye umguza AIDS Foundation, umnumzana Jabulani Chabalala.
Ukuthakathekile ngoba umhlaba wonke jikelele uyakhumbula ke ngokunzima esawukhangelayo ngensuku lweHIV and AIDS. Lukhulukhulu abantu kakhulu kungela mithi esiqondana lokudila legciwane kwalo. So usuku lolu ke luqakathekile kakhulu kubantu esingabacommunicators mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi badinga imithi basinyaza nesibhedlela umkhuhlane wakazi wasiqhela emzimbeni womuntu wamgulisa wambulala. Sibe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu oke wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV bebecabanga ukuthi bakithi kwasizakala salahlekelwa kodwa-ke nanku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathi sesikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi ngaponde side of the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions the latest councils have done really quite an improvement. IZimbabwe iye kakhulu nagetwa kakhulu iZimbabwe National Network of People with HIV, local council and ministry of health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo kodwa ke into elokuhlupa okweminyaka eminingi stigma le-discrimination ukubadlulana ukukhangelana phansi ukuthi anqawulo kwagula singanwana ongani ube yisifuthi kumbeni uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane enza ukuthi ulande ungikhaya ungumama wendile ungubaba ulomkakho kodwa umkhuhlane wenelisa ukuthi ungangena.
Amazwi akho okugcina inkuthazo ongabalayo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe lokubambani kakhulu nokuthi bengabadluli labo abagulayo abanatha amaphilisi bengabandlululani abantu singazi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hhayi wena winje wena uyisofu wena uyakhudumala wena ulesobantshi sesinikana amabizo amaninginingi sasiyekele nini khonokho sizikhangele sonke singabantu fanana kuyakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphisei impilo esokuthi yena umekahle okunganani umekanzima okunganani sikhanye ukuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana nayo.
Lo ube ngumnumzana Jabulani Chabalala ongumqondisi wenhlanganiso yeUmguza AIDS Foundation exoxa leStudio 7 eseUmguza. Abezimseki bethu le isaziso sokuthi impumela yemihloliso eka Grade 7 eyalomnyaka ka-2023 isikhona. Abazali balakho ukubona limpumela ngokuya ekhasini labezimsek kusukusela namhlanje kusiyafika umvulo okulapho ke abenelisa ukuyathatha limpumela isingamaphepha ezikolweni. Abezimsek babika njalo ukuthi abantwana abaphumelele okwezinga laphezulu kulimhloliso bayafika isilinganiso sokuphezu kwamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.57%. Lesi silinganiso sengeze ngokwedlula okuhlanu ekhulwini i-5.48% nxa siqathaniswa lesanyakenye esokungamachumi amane kuphela ekhulwini i-40%. Kulabantwana abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amane 372,603 abalobe imihloliso ka-grade 7 lonyaka. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Anthony Blinken uthi isivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele Israel leqembu labebutho labesipalestina elehamas sibe lezithelo ezinhle okwamagama, ngakho-ke ilizwe lakhe lilethemba lokuba sizaqhubeka. UBlinken usekwethekeleleni emhlubulweni owe-Middle East namhlanje uhlanganele lenkokheli yele Israel eJerusalem kanye lomongameli Mohammed Abbas wele-Palestine e-West Bank. Inkokheli yamazwe omhlaba lokhu ithumela amazwi enduduzo emulini yaseMelika ngemva kokubhubha kowake waba ngumphathintambo wobudlelwane walelo lizwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Henry Kissinger izolo eseleminyaka elikhulu 100 yokuzalwa. Kube le mibiko ephikisanayo ephume ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjini, abanye bemsola kodwa abanye njalo bemncoma ngomsebenzi wakhe. UKissinger wasebenza kulesi sikhundla phansi kwembuso yabakhokheli ababili, umongameli Nixon kanye nomongameli Ford. ELeJapan lithi selicele eleMelika ukuthi like lime ukuphaphisa izindizamthina zayo zohlelo olwe-V-22 Osprey endaweni eziphansi kwalelo lizwe ngemva kwengozi yokuwa kwenye yalezindizamtshina izolo elwandle ngentshonalanga yeleJapan ebulele umuntu oyedwa. Umsebenzi wokuhlenga abanye abaqembu elikade likulindizamtshina abayisikhombisa, abeJapan bathi lokhu iqhubekela phambili. Ikomiti yedale lephalamende lawelemelika ele-Congress yokusebenzelana kwamabandla wonke ezombusazwe yethule umbiko wokusola ukuhlukunyezwa kwabantu abakade betshengisela besola umbuso weleChina emhlanganweni omkhulu wamazwe awe-APEC owenzelwa esigabeni ese-San Francisco khonapha eMelika. Abakade betshengisela laba bakhala ngokuthi bahlukunyezwe abanye batshayo ngabamaqembu asekela umbuso weleChina. Ukuthi-ke amakhulu lamakhulu abantu abuthene enzikini yedolobho le-New York eManhattan izolo kusihlwa lapho kulumathiswa amalayithi awe-Rockefeller Center Christmas Tree okuveza ukusungulwa kokuthakazelelwa kwekhefu lekhisimusi elizweni jikelele.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo i-gospel u-Isaac Shoko Matutu odabuka e-Insiza, yena osethule idlalade elitsha elilesihloko esithi Amathalenta. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Salibonani sitoko zami yalibinyelela inyini jabula ngentokozo enkulu kenalapha emsakazweni we-Studio 7 ngiphuma e-Fort Hill Makhandeni inkunsiza lapha kule Zimbabwe. Mina ngiqashise ezomculo ngo-2019 ngibe khona idalaje lakuqala elinengoma ezingu-8 elibizwa ngokuthiwa i-Don't Cry likhona ku-YouTube. 2022 ngazokhipha i-second album elengoma ezingu-9 elibizwa ngokuthi khona maphindwane kusitsho ukuthi lingenwe yikuyini. Yo ama-albums engilawo kuzokuba le-single track ama-single track ayi-2 ethi yona amathalenta lo Jerusalem.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lapho enyabe ngikhona nyawo yindawo ama-CDs ngalengitshengisa ama-CDs lama-flash. Then kwaba bekhatshana bangakwanisa ukubuya ku-WhatsApp, ngiyabasendela nge-WhatsApp inamba ezithi zona 0774141158 +263 774141158. Yizo inamba engitholakala kuzona kuWhatsApp kwabafuna imusic. Liyangithinta khonapho lithole yonke imusic elikhona lapho. Sibona futhi lapho YouTube.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Basinkeli, ngiyabonga kakhulu kwabafuna ukuncedisa ngendlela abafisa ngayo. Hayi, ngikhululeka nini ngoba iqembu ngelenu, iqembu lika-Isaac Shobo Matutu, yena ohamba le-Bright Future Stage.
Bangifisela okubi empilweni yami, Nkosi yami, ngoba bayazi akulala bengaya khona.
Nkosi yami, ngicela ungihawukele. Amabi iminyama bayifuqela kimi baba Nkosi yami. Nkosi yami ngicela ungihawukele. Angilabani mina ongisiza yohambazali bami mina sebashona. Nkosi yami ngicela ungihawukele.
Ngelaphana untungameli Nkomo osiphakulele uhlelo Woza Friday. Sihlangane njalo kolinye njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwabebandla eliphikisayo le-CCC elilahlelwe isicelo ebesiphanyekwe edalele Supreme Court ngoba lisithi asiphanyekwanga kuhle kanye lokwengezelelwa kokusebenza kwengwalo zema-Zimbabwe Exemption Permits kwele-South Africa. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ebezikhokhela. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.